Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola muyela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2022 ngukeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwesiphathamandla sikahulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayisuye yedwa bakhona abanye labo abanjengaye uDavid Karoro.
Isikhuphuka phose nsuku zonke intengo yempahla eZimbabwe.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa kwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelilizwe ayisathengi.
Isikhuphuka phose nsuku zonke impahla yentengo yempahla, njalo owalwa impi yenkululeko uthi waphose wafa ngesikhathi sombhuqazwe kugrawundi.
Mangwe lapho yikho la ngabona khona kuthi yalapha seku right. Uba bathi befika bathi isikhali zakho lo nkomo zinga.
Uhlelo lwe ejulinki lunceda abantwana abaningi kwele Zimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngapi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yipi abayifunayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele-Switzerland okuza kwenziwa umhlangano we-World Economic Forum. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela abakubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imvundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo. Bathi uMnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecatshangelwa ukuba watshuntsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kilograms inhlanyelo yomumbu lokunye, kumele abhekane lamacala la hatshi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. UMnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye abakuhulumende abanjengoMnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Mbona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, eze corruption, kumele kuqalele phezulu khona ngale, qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yokuqakathekileyo kakhulu ukuthi umuntu onjengominister onguye okhangelelweyo ukuthi usengxenyeni yokuthi abantu abaplanela ilizwe nxa eza ntshontsha, akulanto engahamba, ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kuboshwa abantu abanjengalabo uDeputy Minister lo uDavid Karoro. Ayisuye yedwa bakhona abanye labo abanjengaye uDavid Karoro, yibo bona abantu abanjengabo uKaroro abayi bababulala inhlelo zikahulumende. Bona upresident ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyi, kodwa ngamasela.
UMnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elubusayo uthi ukubotshwa kukaKaroro kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kwele Zimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli bukapresident uthi Mnangagwa abuwelelane le-corruption, njalo ngokwenza konke lokho kutshengisa futhi njalo sobala ukubana uhulumende akula muntu okhandelela ukuthi khona yena uphezu komthetho.
UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elibusayo.
Lokhu kakusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu bazakhumbula ukuthi ngo-1998 uGumbirayi Kangayi esese nguminista we-Lands and Agriculture watshontsha umumbu owawungwemali eyayisedlula 200 128 million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. Kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengo Minister of Energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetrol kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende kababotshwa kwele Zimbabwe.
Kuzanu kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi factional fights. Angithemba ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho-ke ukuhlala kwabezihlalweni kusho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abangathandakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webela abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe ibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengabotshwa. Kanti kusengahlala-hlala nje aphiwe ibail aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo. Kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, othi baningi abahulumende abatshontsha okuthiyeneyo.
Njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu, lowo ngomunye wabanye abaningi aba-involved kundaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abahulumende, okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana-ke i-anti-corruption iphiwe-ke amandla kubana ibophe njalo okuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo-ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kuma-diamond lazindaweni zonke ezijeneyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama-illicit financial flows, okuyimali-ke ephunyisa elizweni ngendlela engekho emthethweni. Njalo-ke kumamayini imali kuyatshontshwa-ke umnotho welizwe kumamayini, okuyinto okufanele ikhangelwe. Yikho-ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana-ke kube lama-investigation njalo lokubanjwa, kungabi yinto yokubana-ke umuntu uyabotshwa erilizwe kusasa, okuba yinto engekho-ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kunhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba. Zikhoqela umnumzana Obata Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle wayesethiswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamashumi ayisithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana ngegciwane le-COVID-19. Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Dariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelilizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokwenza ukuthi ukuphila kube nzima. Abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu konke sokuyenzwa ikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Lixon Chuma ohlala eNyathi esabelweni semathebeleleni North.
Ngiyositatisa lapha eZimbabwe lapha eNyathi bembona ukuthi kuqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbe esiyenzile okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic commodities abathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities sokudula.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Bertha Phiri ohlala eWestley eHarare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka, impuphu, isinkwa lokunye.
Ukukhwela lokhu sokusihlupa kakhulu especially thina singcone sisebenzayo ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokhu lalokhu ichukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani igovernment siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla
okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashi uthi udubo liselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine leli Russia esidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, iphila lamanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima. Ikakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ungcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukhuphuka kwentengo yempahla kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini. Intengo yamafutha ingakhwela osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kuma-profits abo. Hhatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi weZBC Izulu Ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yoyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu eMelika yayafika kumadola afika phose itshumi $10. Intengo yeswinka namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebiza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Wezamaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleland South. Wezamaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rangato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubuthwe leZebra. Wayebizwa ngegama elithi Masibisa ngesikhathi sempi.
Ingoma lezihlabelo ziyala kathi thinta nenya uqala lana yakwenza uhamba lana ukuthi mama mama
iti amaina baba Musa ndithemele
yei
kene ndafa iwondo ndimindakazita Musa ndithemele kene ndafa iwondo
Hey, Masibisa.
Eh, sitese sikhona ngale sesibona sesithi kwathi amkabu kotshela bazali baba. Oh. Aye. Tshela bazali, thina siyeza. Siyeza sithwele eZimbabwe ekhanda. Oh. Aye. Sasimba ekhanda.
Yingoma lezihlabelizi.
Yeah, hoy. Oh. Oh. Hay korela. Hay. Hey, hey, commando. Hey, hey.
Come, guerrilla. Hey, hey, commander. Hey, hey. Wow, lead to travel and a bomb.
That's visa. I could go away. Why cocaine? Then I should land a move of pain.
It don't interrupt.
Hey, I came Kavu, Cochella Vasale Kaya. Oh, yeah. Tena Vasal, Tina Siesa. Siesa, Tony Zimbabwe Kanda. Oh. Aye, ye labazali tina siyesa.
Umdala wambona wena kwena ngoku.
Kakhulu.
Hey,
kakhulu.
Yabuyilizwe. Wongabona sokuthiwa sisifaye.
Nansi St. Paul.
Kusothalinga.
Kusuka eSt. Paul kwase kuthiwa seliyohlanganiswa labanye. Sasuka eSt. Paul ngaya eBulawayo. EBulawayo ngangena Edwelin ngaphuma edwelin
ngoba lesotsha
ngaphuma edwelin ngangena ebread barrack ngaphuma ebread barrack ngayongena enkayi sendlisotsha ngaphuma enkayi ngayongena ekezi ngaphuma ekezi ngaya enyanzura yikho lapha engawuphumela khona
wathi mobilizer
ngathi mobilizer kona lapha
inyanga manje lapha isikhathe kukura wondo usesotsheni wena
sikhathe yethe kukura wonde kungaze seka kade seka la
wosu kichiwe
isikhathe sekukura wonde babu yabazo mbamba plan 3
ethu
sithi sithi sehola idimop kati bona basethile abana babe mbaba isibamba sabathi besibambile lapho sathatha sofakwa emangwe emangwe lapho yikwela ngabona khona kuthi yalapha seku right wabathi besuka bathi isikhali zakho lonkomo zinga
ibuza wena
ngathi isikhali mina sasarenda bathi ulamanga umunwe wami lo lalo kwakule ring la kule ring la amazwane la ayithu kule ring la kwakule ntambo kule kunye ungathi imthina lo thungayo lokho mabethi bethi
babe kufaka kolo
ehe mabethi ugethe uyabona kukhanya inkanyezi ezi blue lezo kuzeni mina ngathola sengimazi kuphela uthi uvise luphume angeka ubhothi thuvele eliqinileyo uyazwa selugeleza kuphela la
ngobuhlungu
ngobuhlungu lokuthi sakusefile kwathi kusuka lapho nginjalo orenkade ngike ngafambisana ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu ma ngithi anyikinya sontwala abantu sebefile ngathi ngithi ngatatwala abantu sebefile mina ha lapha sekuyi-problem lekazi la futhi embayimbayimbayimbayi ngabona kubuya omunye ongipholisa lo mfazi kathi ebeekuthi uvukile ngathi ebela babe ngithatha ngiyojintshwa ngiyofakwa kwenye indawo yiko lapha engahlala khona kanti sihlala khona lapho nje basiplanela ngoba bona babethi bafuna amagorilla imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridgini leli sinaro bridgini lela incane kwa kuthiwa siyobulawa or kanje siyobulawela ngapha
ora silifake imota zilihamba ukuthi wena uhlulekile ukufa lapha somele fela le khezi
yikho lapha safika sabanjwa amapholisa ebridgini lalala basiphendusa bayisibuyisela futhi ngaphi
lahamba imota kabani lapha yamasosha
ezamasosha
bayasiphendukisa
basiphendukisa sayikhesi yikho lapha sagadwa ngamapholisa right through sathi suka khonala basesibuyisela emakhaya amapholisa remake sure ukuthi labantu bagadile ibhasi eyakosibani ibhasi idumile bahambe
amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapholisa
ye
kuthi lo maphosa nangazangabe khona ngawukho
ni hayi ngabe ngangisi angabe sangafaka kudala ngabe sengafaka kudala
usuvele uziphelile ukuthi vele asenze yawo lalibanga ngayo imoto le ikona
inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kade kungela
kanje uthatha ngapi
lapha kade sithungela ngeplastiki kamasipara lamnyama la lala iplastiki kamanyama
uthatha ngapi intwala lapha elivele lokona
akula ngubo akwasange sembathe ingubo lapha wawungayimbathi
wathi isikhathi singanani lapha
na ngahlala 9 months
siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda ubexoxa lomnumzana Rangato Kgubhe owalwa impi yenkululeko le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington siyangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane isizalwane sakwele-Denmark okuthiwa zabulala umkakhe lo mntwana usegwetshelwe ukulengiswa kwele-Nigeria umongameli Volodymyr Zelensky wakwele-Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kwinhlanganiso i-European Union lamhla asilazo ezamasiko sisalethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje ke siza kubonisana ngelizwe esilithola encwadini ezakha njalo esizabala izakha isahluko sokuqala sizaqala kuverse 10 siza kuma lapha siya kuma khona kufundeka kanje ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ongenacala sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Yonke impahla eyigugu siyakuyifumana. Gcwalise izindlu zethu ngempango. Verse 14. Yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke. Ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile. Abantu sebalahla unimbeza ngokufuna izinto abakwaziyo mpela ukubana isizo zabo kazi bafanelanga. IBhayibheli lapho esibale khona lithi, ndodana yami uma izoni zikuye ngawungavumi. Nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami, yebo lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani. Kodwa-ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu, kimi yibo engithi izoni, yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana. Nxanti abantwana kangitsho laba abantwana be-Sunday school, abantwana be-primary, ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi. Izoni nxa zisiyenga singavumi. Sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni. Zibuya kwesinye isikhathi ungazinanzelele, ungaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni. Umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa ilanga litshisa aze abanjelwe isambuleni nabanye, kodwa okusalayo ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni. Engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu ba bamlandele ebubini bakhe. Ungayibala kahle uyibuyele le ndaba le. Ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele zoni, wena ndodana uzakuthola okuningi ube yingxenye yabo. Inkohlakalo yiyo ekhona. Abantu bathengisa imiphefumulo yabo ngokwamukela izipho, ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda. Babatshengise ubukhazikhazi nobucwazicwazi bomhlaba, bathi silandeleni, nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula, siyakuthatha ngodlame. Umntu uyakhangela umuntu okhulumayo indoda kumbe linina elikhanya lisutha, uhamba ngemota enhle, abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu, babe sebesithi buya ke lawe siza kuqathela lawe kancinyane. Bantu benkosi, singavumi ukuyengwa izoni, singabi ngothathekile, singathandi inotho engcolileyo, singathandi ukudla okungcolileyo. Yebo singakudla ngoba sithi silambile, kodwa lokho okunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni.
Asikhulekele Thixo Nkulunkulu olungileyo, sicela umsalo othando lwakho kusikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Zabatha namhla sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolejini emhlabeni wonke jikelele.
Ye, unjani Ndlela?
Hayi, ngiphilile. Uphila njani lawe?
Hayi, siphile mfowethu. So-ke akusitshele lapha, siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link, kuyini khonokho?
Lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni ezokufunda kuma university.
Li akukhulume ngakho sibili ujule usitshele ukuthi uhlelo lolu vele lume njani. Umuntu nxa efuna ukuba nazi kumele ahambe njani.
Uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu edinga indawo, siyathola ukubana ukuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna ukudinga izindawo emazweni. Kunjalo ke baye abanye bekuthola ukuthi hayi kulula ukuthi bakwenze lokhu kodwa nxa bezenzela bodwa bathola ukubantu bathola ubunzima wokuthi bathole izindawo. Thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamaviza ukuthi bayefunda emazweni.
Libancedisa njani ndlela?
Thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama university afunani. Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngapi ezifundweni zakhe njalo imali abalayo inganani njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yipi abayifunayo. Kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapha ayafunda khona abe khululekile njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni.
So nxa uqalisa vele umuntu umbamba njalo ukuthi ugcina ukukhuluma lapho libagola njalo lapho ukuthi sikhulumisane.
Sile website esingathi ebulenjini lapho abathi bathi bafile abafaka khona ama details abo bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi njengoba usufake ama details akho lapha thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza kuloku yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi lathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanita kwenze. Sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapho afuna ukuya khona. Bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo, singamtholela indawo leyo sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona ngoba kuyafunakala ivisa. Kuzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student. Sizathi hayi azikhuphele lezo mali bese simenzela konke ukuthi ayenelise ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo. Njalo bese simlungisela le visa ngoba ivisa iyaqhakathekileyo uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amaviza okuthi bayefunda lapho abafuna khona. So thina siyabe sesikhangele sahlolisisa sakubona ukuthi hatshi lo muntu ngalokho alakho uzakwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amaviza okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto ababelazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe.
Yeah, sizokuthiwa ke i-eduLink siyanceda abantu abaningi kakhulu. Baningi kangakanani?
Umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile ngoba asikho kuphela eZimbabwe la. SiseSouth Africa, siseBotswana, siseSwatini, siseZambia, leMozambique. So sinceda kusadak lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni. Ngoba into esiyabe siyikhangile ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethola ukuthi lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu bese kuhlupha sibe khona labantwana sofanele bephenduke ekhaya. Oh lapha efika ehlale khona athola ukuthi impilo angayijayelanga le. Bese kufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehlule ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe.
So liyabalandelela.
Yes, yabalandelela thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe. Asimekeli ngoba siyabancedisa entweni eziningi. Even nxa behamba ngendizamtshina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi ngoba silobudlelwano labendizamtshina ukuthi bayakwenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba. Kuyanceda khonokho emalini nxa ukuthi nxa umntwana efika ngale uthi eqalisa ukugijigijima edinga ingubo edinga lokhu edinga lakho lalokhuya ngeyinye imali eyabe isihamba. So kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele wonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili.
Ye asithi na umntana uMadube lamhlanje uyakukhangela khonapha uyafuna ukuthi axhumane lawe enze njani?
Inombolo zami zithi +263 782 799 783 or uyenelisa ukuthi angibhalele ku-email eduLink .zimbabwe@outlook.com. konke lokhu ngamabala amancane or angene ku-website yethu www.int-eduLink.co.za.
Namhla kwezabajabe sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Education Link. Ye uhlelo lethu luma lapha Oliver Lisayo emoyeni ngokips Dube lilale.
Lilale. Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.